Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sesakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka esiwugqibayo kuyona le iviki ubumi kanjani? Silengxoxo lengcwethi ecubungula ezombusazwe.
Imali kuhulumeni yabingekho, imisebenzi ikhona, igovernment ekaningi imisebenzi kahulumende ibonayo.
Untombazana obevalelwe esibhedlela okwamaviki amabili ngoba engalamali uze wasuswa ngemva kokuncedwa ngumsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Silengxoxo lo Sibanda.
Ngawule mali okabhadele half bakuthile uhambe sathi bathiimethule kudinga bakuthumela labana sithi bathatha izimali labana-ke omathonisa.
Ufuna ukusuka emzini wakho okwamalanga amalutshwana uthiye kungela muntu na? Amapholisa alako ukugcinela indlu yakho. Lalela uhlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo weStudio 7. Umnyaka lo esisiza ugqiba kuyona le iviki ubumemethe okuningi okuthiye ilizwe litshone ngamandla edakeni. Uphela nje lomnyaka iningi kalisebenzi njalo ukuthi lo mkhathi awubanga losizi nanku izulu lalo kalithembisi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Umnyaka lo compared to eminye iminyaka mbonani umnyaka obenzima kakhulu siphakela ezomnotho welizwe ngoba siyacabanga ukuthi le nyaka yibe lapho okwabalele Supreme Court ruling yathi kena abaqhathi bangachotha ke izisebenzi bebanika ama-3 months notice okwenze izisebenzi eziningi sifike zedlula kwe-20,000 zilahlekele imisebenzi zichotha-ke ngabaqhathi bephuma bengelalutho. Le nyaka futhi sibone amankampani amaningi kakhulu evala ngenxa yokuthi akula bhizinisi. So kube ngumnyaka oyinzima kakhulu kwasigqayele zomnotho elizwe kukanti kwezepolitiko lapho akuzanga kwaba nje progress. Yikho lapho sibone khona-ke omogame tsvangirai bechotha-ke abantu laba abakade bekubobiti ngemva kokuthi befom i-political party babachosha-ke ephalamenti laphana kwaba izandla.
Manje ngokubona kwakho nxa ukhangele umnyaka lo ozayo ubone ngani kuzaba lobubelo na?
Lokunzima okuningi kakhulu ngoba sikhangele kaphisa izulu kalihambi ukuthi kukhangelele ukuthi kube umnyaka wendlama ngoba izulu lizakalelithwala kakhulu. Sikhangele ukuthi uhulumende laye ngokuzeka sikhulumele ukuthi abantu abaningi balahlekela imisebenzi amakhampani avala kutho ukuthi kena i-collection kahulumende yahlile kakhulu. So imali kuhulumende yabingekho imisebenzi ikaezinyenele sithi zikhona sikhuluma i-government ekaningi imisebenzi kahulumende ibonayo. So ukuthi kuthi abantu bengibaba kuhlala ikhisile sisengelabali into engabhebhabheke phaaphanje namhla ayishiye activity eyiyona minyaka yonke xa kule khisimusi. Kanti irandi abantu bakithi abaningi irandi liye kakhulu ngenye indlela engabakisayo okuthi abantu abaningi balisebenzegona kanye abalibisanga ukuthi kubini ngesayekuba kwerandi leyo. So mbanani umnyaka ozayo abantwana abaningi abafundiswa ngabantu abesikoli bangehluleka ukubhadalisini bangehluleka ukubhala i-A-level bangehluleka ukubhala i-A-level. So mbona kuthiwa lobunzima obukhulu ngoba sobe sihlele ngeminyaka emibili ukuthi singene-general election. So mbona ngani kuzaba lobunzima obukulezi kakhulu sikhangelele ikakhulu ezomnotho elizwe ngoba njalo amakampani amaningi evala ngokutholakala emsebenzi isikhanyezi amakampani ezayo ezemijelo ezihamba emjiyeni amaningi lamanye zama-private companies bona amaningi bazavala ngenxa yokuthi vele imali ilithwala kakhulu elizwe.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kunontombazana ole minyaka elithumi lasikhombisa uSimisani Ncube oweBrunapeg ePlumtree obelethe esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals wavalelwa okwamaviki amabili ngoba engabhadalanga imali ebifunakala. USimisani uze waphathiswa ngumsakazi olodumo uEzra Jesus Banda. Sixoxe lo Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ntombazana lo wafika emakhaya le kwendawo yokuthi ubo Brunapeg etla le Plumtree ufika ke amakhilomitha angaba yi-200 wathwalwa yi-ambulance egula kabuhlungu ukuthi wayephethwe yisisu kanti uzithwelele ngezintathu ezithwele wabiswa koBulawayo esibhedlela kuthiwa yi-United Bulawayo Hospitals wafika welatshwa uthi eqeda ukwelatshwa-ke kwabe kuthiwa-ke sungadischarge sukuhamba umntwana wathi angazi bani labantu angeke uphume lapho ongabhadalanga imfanelo zesibhedlela esingathi ama-hospital bills uthengithi yabona omye umuntu zathola-ke amanesi anjena ukuthi umntwana lothile umaviki amabili ehlele la asingazobhadala ama-hospital fees ngakho-ke kakhulula simthathele yonkinda ngeke ayindawo azabhadale enye imali njalo kala mali ukuthi kade abuyele kibe khaya umntwana lo uyintandane so ngase ngicela ngikhansasa-ke lapha kuloku kuthiwa i-social media-ke ubo-Facebook page bami abantu bayikhipha-ke imali sambhadalele ngesibhedlela sambhadalela lamathesi sabhadalela-ke le mpahla zomntwana sathisa-ke sine-3 months samnikeza-ke le mali samthiya kibo khona lemakhaya emakorokoro phambi kwe-Brunapeg.
Yayiyimalini imali eyayifunakala?
Imali eyayifunakala yatasa-ke i-$215 indlela yokuthi yayingazimali yayikhwehlela nsuku zonke $330 sayibhadala leyo mali sabhadala imali kuthiindaba zamatisakhe sasibhadala imali yokubana kutholeke imithi ayinathayo imithi edulayo yenza $130 umuthi kuphela kuthiwa yonathi amaphilisi angkhona sathola le mali ukuthi ahambe imbili yonke encedise ngabantu imali engafika-ke engathi $600 yi encedileyo abaphathisileyo onke jikelele imali kangifisaeseleyo sinikeze landeni ubona-ke ayebhadala isibhedlela azabelethela kuthiwa yi-Brunapeg siyi-20 kilometers makorono akho ngeyokukhalela ukuthi-ke abhadale amanabo ukubana-ke khaesihluma selihlumana uhambe njani khonale.
Bona bakhona yini abanye abavalelweyo labo abangela mali abayehluleka ukuthi baye ezindlini?
Bakhona esibhedlela ngibona ezizalukwazi sika-ma-75 years zihleli
lo ke bekungumsakazi olodumo uEzra Jesus Banda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ufuna ukusuka emzini wakho okwamalanga amalutshwana uthiye kungelamuntu na, ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu? Amapholisa alako ukugcinela indlu yakho. Sixoxele isikhulumeli samapholisa uChief Superintendent Paul Nyathi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kule leyane esithi thina i-House Under Supervision Scheme, phela uZulu uthi bahambe kuma-police stations aseduzane bayabona i-officer in charge kumbe u-community relations liaison officer bayabatshela ukuthi right, mina ngifuna ukuya eCaribbean, mina ngifuna ukuya koBulawayo, ngifuna ukuya eMthari kwamalanga athile, ngicela lingikhangele indlu yami. Ngiyaphenduka after 2-3 days amapholisa azalincedi.
Kuyabhadalwa yini?
Hayi, akumelanga ubhadale, it's for free.
Baningi abaku amabuya befuna yini uncedo lolo?
Abantu abaningi bayabuya Chris, and i-response yangikhona it's overwhelming, and thina njengamapholisa siyabonga.
Lo ke ngu-Chief Superintendent Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umlobi ohlala kwele Bhilitane utholiwe Ndebele uselobe ugwalo lwenkondlo oluthiwa My Africa in Me. Lezi nkondlo zilotshwe ngolimi lwesilungu. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMandebele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So ke siyabona lapha Mandebele ukuthi usubhalele enye ibhuku, and ibhuku leyo lithi My Africa in Me. Akusithi litshoni?
I-My Africa in Me imayelana ngenkondlo ezempilo e-Africa. Impilo embhala ngayo ayisiyo liyane ukuthi yonke into ilungile, hayi. Okunye ngibhala ngento ezenzakalayo ezihlupha abantu, at times nje into zothando njalo njalo nje.
Singathi ke nxa sikhangela inkondlo zakho lezi, kule inye obhale ngewenela, akusitshele nje ngamafutshane ukuthi ubhala ngani
la. Lapha ngibhala ngewenela baba, ngangicabanga abantu abasuka ekhaya, especially abantu abesilisa besiyasebenza eGoli, bechimuli labafazi. At times umuntu uyahamba umnyaka wonke chimuli. Abese buya ngo-December. Nxa buya ngo-December lapha, uyathola engxenye kulomntwana omncane. Umntwana lo ulekhanda elikhulu vele kafane labakibo. Kube sokukhanya ukuthi hayi kutsho ukuthi wasala kusiba le problem. So ngambala ngakhona ukuthi at times umuntu uyachiya ethi kubo makhelwane ngicela lingikhangelela abantwana. And umakhelwane eqinise senza more than ukukhangela abantwana.
Siyakwazi ukuthi lokho kuvamile kakhulu sibili kwezinye indawo eZimbabwe. Kodwa ke nxa usukhangeleke inkondlo zakho zonke lezi, singathi zingaki njalo bezikhangela ngani ezinye zangkhona ngamafutshane
zini? Ziyi-60 zikhangele into ezijene. Kulezinye ezikhangele ngomumo nje umkhathi, iweather angithi. Kulezinye njalo ezothando, kulezinye nje ezokuthi eZimbabweans we must be upright and true. Then kulezinye about ama relationships of abantwana bekhula nje ngekhaya, like ukuthi uyabuchingelwa, like enya khona says the display cabinet, angithi ukuthi sathi nxa sikhula singabantwana kwakusiba longama toys ku display cabinet okwakuthiwa akubanjwa, uthona ukuhawukela ukuhawukela uzothiwa vele ungavuthinti. So ikhangele ngakhonoko. Then enye nje ngezo ama we child soldier ukuthi we've got places in Africa abantwana abancane abalwa izimpi bengazazi ukuthi ngezani.
Lo ke nguTholiwe Ndebele umlobi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwele Bilitane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu shortwave 4930-12080, lagu 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubeka ngokuhlaziya indaba ezimqoka ezenzakale kumnyaka wonalo oka 2015 esesiwugqiba. Sihlolisisa njalo ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 ungabe usiphatheleni. Induna uChief Bangwe weMangwe kanye loChief Masendu weBulilima basola abesifazana labazali ngokuvikela abesilisa abahlukuluza omama. Asizweni uKhansela Mpokiseng Sibanda weMathetshaneni eNkayi evumelana lalumbono.
Ukhuluma ngiseze nje ukhona umama khona ka eWardini yami obebophise umngadi. Kuthe nxa sekusiye ekhothi sibili umama nalobela lisesibhedlela. Waphuma esibhedlela engani ungcono kodwa ubungcono bakhona bungekho right sibili. Walala ngikhaya elokhu egula. Kodwa uthe sekumele aye ekhothi lo mngakhe. Wafika wathi khona hayi uze bazakhuluma nomngakhe ngikhaya. Hayi ngabamnyekeli. Kodwa ayisukuthi uyabe qeda udaba. Lawona umuntu wazange aphiwe isigwebo sakhe sokuthi azi ukuthi umama omele amphathe ngayiphi indlela. So uqhubeka emhlukuluza kusiba ngaleso simo.
Umkhankaso wokuncedisa amantombazana labesifazana ngempahla zokugcika nxa besesikhathini ama-sanitary pads ubulokhu uqhubekela phambili njengalokhu okugcizelelwa ngumqondisi wenhlanganiso yesawima unkosikazi Joyce Dube.
Bakhona abanye futhi omama abahanjiswa ngumfundisi umoyo owembizingu i-Assemblies of God ukuyatrenela ukwenza lawo awatshwayo. Uthi ungawatsha-ke uphinde uwasebenzise. Ngithe sengingapha e-South Africa ngakubhekisisa ngakunanzelela ukuthi lawatshwayo awakho safe. Kala kwami kusebenza ukuthi ngimobilize ukuthi ngithi mase ngibuyela ekhaya nginama-sanitary pads amaningi. Enza supplier in Sez Secondary School, in Zinyatini Secondary School, labanye e-primary, asebeqalile.
Unkosikazi Maite Impala omela iLobhengula edale lePhalamende wathokoza ngokuthola lesi sihlalo njalo wathembisa ukuthuthukisa impilo yabaningi.
mina njengoba ngikubandla leZANU PF ngiyazi ukuthi iZANU PF libandle libusayo ama cabinet ministers esilawo ngaweZANU PF mina ngweZANU PF inhlupho zonke ezingani ziyasikhathaza phakathi na kweconstituency yami ngiyazi ukuthi ngizazihambisa kuma ministries achiyeneyo zilungiseke khonapho khonapho.
Kwezokubeletha unkosazana Sehlulekile Nyoni wedaluka eLupane wachayela uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ihlombe ngokulungisela abesifazana izindlu zokubelethela ezibhedlela ezinkulu zelizwe ezigoqela iSt Luke's Hospital eLupane.
Kuyancedisa ukubelethela endaweni eyisibhedlela kunasekhaya ngoba uyathola uncedo oluningi-ningi lezimfundo eziningi. Kudala kwakhona kwakuseselezindlu zotshani kodwa khathesi kuyakhiwe kuhle njalo kulemibheda abantu bakwanisa ukulala bekhululekile. Nakhona lokhu ukuthi sebethekele ezitofini lamagetsi imbadalo khathesa kubhadala.
Olunye udaba olwathinta abesifazana ludlakela lokukhethana ngemihlobo olwe-xenophobia kwele-South Africa olwasolwa kakhulu ngunkosikazi Olga Steelman isizalwane salelo lizwe esilwela amalungelo abomama.
Bazokusebenza nzima besebenzela amakhaya wabo. Kungoko ke ngoku sisithi isifazane salapha eNingizimu Afrika masiphakame njengoko sasenzile ngo-1956 samatha. Simathela amabhulu ukuba sifuna ukuphelisa iDompasi. Nangoku masiphakame sithi kwanele asifuni ukuphalala kwegazi ngoba noba ingenguye umfazi but umfazi zalela omnye umfazi.
Waphinda kwaba lokuxokozela iningi lisithi owanqoba kumncintiswano lapho okukhethwa khona abahle uMiss Zimbabwe unkosazana Emily Kachote kamuhle. Ingcwethi kule imincintiswano umakhosazana Ndlovu ohlala kwele Melika wasola lumbono.
You know, mina sengajaja ama-pageants amaningi and sengakhontesta kuma-pageants amaningi. And you'll be surprised with nauseous labanye aba-judges. Liyabe likhangela umuntu oyedwa but ujaji omunye uzakuthi ah lo angimthanda ama-features akhe, lo omunye umuntu uzakuthi oh ngiyamthanda kakhulu. I think it has more to do with the way thina as abantu abamnyama esijaja ngawo ukuhle ukuthi umuntu nxa ebomvu oyeleno lezinjani. Thina abantu bakondlovu or whatever, silamakhala amakhulu and silamalips amakhulu, silezifuno ezinkulu. That's just what it is.
Saxoxa njalo lesiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abesifazana kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions unkosikazi Grace Mathe.
Omama bezwe ukuthi inhlanganiso le imele bona. Nxa kunokwenzima emsebenzini isisiyakhona ukuthi sibaprotekthe but si-approache abaqashi babo singakhulumanga ukuthi uhlupho lolu olwenzakala enkampanini sibuthungu kanti siyabakhosela sibavikele but silungisise izinhlupho zabo.
Umeli webulawayo South edale lephalamende unkosazana Dorcas Sibanda usanda ukuxwayisa abesifazana.
Kumbe ungathi lapho yabukhona uNkulunkulu uyiwona esimkhonzayo. Omama vele kuthiwa bona the next to God. Kusho ukuthi uNkulunkulu vele izikhathi eziningi thina omama vele uyasilalela. Singaguqa phansi ngamadolo sikhuleke siyizimbabwe yonke ejikelele uNkulunkulu kwelinayo sithembele emkhuleyo.
Okudanisa iningi ukuthi ingcwethi kwezomkhathi zithi indlala iyaqhubeka ngomnyaka ozayo kuzwekazi le-Afrika kukanti le misebenzi lokhu ingatholakali elizweni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ngomnyaka ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umnyaka esesewugqiba lo ubumi kanjani sibe lengxoxo lengcwethi ecubungula ezombusazwe. Untombazana obevalelwe esibhedlela ngoba engelamali uze wasuswa ngemva kokuncedwa ngumsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Njalo sizwe ukuthi nxa ufuna amapolisa akugcinele indlu yakho uyenzani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gandhi. Lilani.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.